Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 9 ngomfumfu 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi abadala akuthiwa bayaqamba amanga kodwa ngibona njengoba bomgabe khonapho sakhuluma ngayiqiniso ngoba siyakubona ukuthi ule corruption enenge ekhona elizweni.
Ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU-PF kazimiselanga ukulwisana lobuyanga lokungethembeki elizweni.
Indlela abaphatha ngayo udaba lwabo lokuphikisana kwabakwenzayo ingaba yindlela engayenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka elizweni esikhathini esilutshwane esilandelayo.
So kuqhamuke impi yomdeni phakathi kwamalunga eZANU-PF amabili athi umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Emerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weCholocho North edalele parlamente njalo engumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ngumbulali olobandlululo okhetha abantu ngemihlobo njalo olisela elaziwa la inhlanganiso ye-United Nations. Umoyo wethule amazwi la enkundleni yeTwitter kulandela imbiko yokuthi uphose wabotshwa lugatsha olubona ngokulwisana lokungethembeki olwe-Anti-Corruption Commission ngendaba zokungethembeki wasehlengwa ngumongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo. Umoyo uthi uMnangagwa nguye obezama ukumbophisa ngamacala e-corruption angawaziyo. Lanxa nje engamqambanga ngegama uMnangagwa, umoyo uthi nxa elisela ulisela elingcono elintshontsha lithuthukisa isigaba salo seCholocho athi uMnangagwa ontshontsha efaka esikhwameni sakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ubona ngani mina indlela abaphatha ngayo udaba lwabo lokuphikisana kwabakwenzayo ingaba yindlela engayenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka elizweni esikhathini esilutshwane esilandelayo. Ngibona ngani mina singathi thina baziphathe ngendlela engasifaka ekuthini ukulwisana phakathi kwabantu weZimbabwe kungasuka kumamathekele lapho. Kufanele sicabange phela ukuthi uVice President Mnangagwa ucatshangelwa ngabantu abaningi ukuthi ulokwenza okubi kakhulu akwenzayo ngesikhathi seGugurawundi. Njalo uProfessor Jonathan Moyo uyazakala ngokuthi laye wafelwa ngubaba kulolu dubo. Njalo nxa sekukhanyekani laye sehlukumezwa le ndawo lezazikhiphayo kubo-Twitter zitshengisa ukuthi zingabiza abantu abaningi bagcine besithi hhayi kutsho ukuthi vele akulabo belo. Bengibone ngani mina kungaba ngcono kakhulu ku-Vice President Mnangagwa ukuthi nxa efisa ukuthi ngelinye ilanga abuse ilizwe leZimbabwe angazama ukudinga izimpi ezinjengalezi ezingakhanye ngani ugijimisa ukuthi aqhubekise ukulwisana kumbe singathi ukubulawa kwabantu okufana lokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi ilizwe lisathola uzivusi lisanda kuthola uzivusi. Mbonani kunzima kakhulu ku-Vice President Mnangagwa lokho kodwa kulula ukuProfessor Jonathan Moyo ngoba engela ndaba ezingamlandela esuka kudala njalo eziphatha abantu ngenhliziyo embi.
Eziqathanisa lo Mnangagwa umoyo uthena kungangcono abelisela elintshontsha lisipha abantu kulokuthi abe ngumbulali olenketha bechabi. Ungathini ngalokho?
Ngibona ngani mutshengisa ukuthi bayazala kakhulu njalo Jonathan Moyo wayesazi impela ukuthi ukudlelana kwakhe lo bayisebenza emnangagwa ngaleso sikhathi kwayikhokhona ukuthi bazame ukuthi basebenze ukuvala ukuphikisa nabangakwenza ngendaba ezifana le ndaba ye-ground. Kodwa ngibona ngani futhi kusegcekeni ukuthi uProfessor Jonathan Moyo iyazi ukuthi uvice president emnangagwa ungani ulamacala acajangelayo amaningi kakhulu okumele abone ukuthi uyasebenza abanye abantu ukuthi angagcini emudla. Angazi ukuthi-ke u-vice president yena ukuthi agijimisa abanye abantu ngendaba ze-corruption yena ele ndaba ezazakala kubo-United Nations ezingammelela kwela kusasa angabe ekwenza ngaliphi.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilitane. Lanxa umongameli Robert Mugabe ethembise ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuyanga, ingcwethi kwezenotho zithi abukho ubufakazi obukhomba lokhu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kutshera.
Bathi abadala akuthiwa bayaqamba amanga, kodwa ngibona njenganoba bomgabe khonapho kakhuluma ngayiqiniso, ngoba siyakubona ukuthi ule corruption eningi ekhona elizweni uhulumende ubaba omgabe ngokwakhe asibone ukuthi wenza njani ukuthi abophe kumbe abambe abantu abacorrupt kungasenani ukuthi siyabazi abanye bangikhona. Yikho ukubhidliza i-economy. Sibona ukuthi ama-industry avaliwe kathesi, asiboni ukuthi uhulumende uzamani ukuthi ama-industry avuke. Yikho okubhidliza i-economy. So ngibona njengani ubaba omgabe lapho kakhuluma ngayiqiniso kungasenani ukuthi bathi bona abadala kabaqambi manga.
Kuyini uhulumende kaMgabe amela kwenze ngokubona kwakho kuchera ukulungisisa umnotho kanye lokulwisana lobumpofu ubuyanga osobuhlasele uZulu weZimbabwe?
Okwakuqala kumele uhulumende elwise into le ethiwa yi-corruption. Ukulwisa i-corruption ukuthi abothe axotshe abanye ama-ministers labo esibaziyo laye uyabazi ukuthi ba-corrupt. Axotshe abakhokheli ama-parastatals labo abaziwayo ukuthi ba-corrupt. Abuyise amapolisa back to their senses. Amapolisa esiwaziyo ukuthi nxa ungahamba emgoqweni laphana uzaba ne-20 rand. Okwesibili, uhulumende kumele avuselele i-industry, adinga izimali ezovuselela i-industry. Engakwenza lokho ngokukhipha ama-ghost workers nokukhatha i-budget elika-president elokusebenzisa, ngoba sibona njengani imali eningi iya ku-budget elika-president ukwedlula i-Ministry of Industry and International Trade. Aloba imali leyana ihamba kuma-parastatals kumbe kuma-companies angaletha imali elizweni, kungaba kusebenza ukunceda ukuthi uhulumende avuselele i-economy. Lokho ukuthi uhulumende uthanda ukusebenzisa imali kuphela engazi ukuthi imali yangkhona izavela ngaphi, imali yangkhona isetshenzwa njani. Ufuna ukuthekisa nje esebenzisa izimali kunto ezingela lutho. Ubona njengani kumele uphele. Ama-ministries ethu maningi kakhulu, uhulumende enganceda ngokukhatha ama-ministries sibe lama-minister abalutshwane ukuze sigcine izimali kumbe okuyimadlana esilakho sikusebenzise ku-production. Nxa ilizwe leli lingela production eqinileyo, angibona ukuthi i-economy izavuka, angibona ukuthi imisebenzi izaba khona, angibona ukuthi ubuya ngakuza phela.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho sixoxe laye eseHarare. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi esigabeni zeMathebelelendi leNkabazwe, lapho okwagongotwa khona abantu abedlula inkulungwane ezingama-20,000. Siphatha udaba lolu ngesikhathi ilunga leZANU PF umnumzana Jonathan Moyo esithi ofisa ukungcwaba kutsha uyise laye owabulawa libutho likamongameli Robert Mugabe ele-5th Brigade. Kambe abanjwa njani amathambo abantu laba? Asizweni umnumzana Thabani Khumalo oyingcwethi kwezamasiko exoxa lo nkosikazi Shila Masunda Musonda ongukansila wakobulawayo njalo oyingcwethi kwezamasiko velo Gibbs Dube weStudio 7.
Indaba yekurawundi le ayizange ithethwe kuhle kodwa ke kusho ukuthi nxa kukhangelwa ngesintu sibona kufanele ukuthi indawo lezi ezinjalo ezikwaziwayo ukuthi abantu bawela khonapho babulawelwa khonapho kufanele zihlonitshwe kufakwe insika ezakhombisa ukuthi kulabantu abanje abawela kuleyo ndawo kodwa lokho okokuphanda amangcwaba noma amathambo akukho vele esintwini sakithi kodwa indawo enjalo nxa ibonakele kumele ihlonitshwe.
Ye Mankomo, ukubona njani khonokho?
Masiko nxa bengazi ukuthi umuntu wabo wabulawa ngegugurawundi walala lapha amathambokhe alapho kumele kwaziyisintu sakhe konapho lowo muntu awusozuyezingcwaba ithambo lomuntu ongalaziwe.
Ye kodwa nxa esaziwa phela-ke kubanjwa njani khonoko?
Kulemdeni phela leyo mdeni yomuntu yabe uyazi ngayiphi indlela ngokuthi omunye nomunye omunye uphila imdeni yesintu amasiko akibo omunye likholwa abantu babephila ngokupheka amatshwala abantu baphila ngokutshiyeneyo kufana nokuthi abantu abakhulekayo sabazili ngezigqoko ezimnyama bazila ngezigqoko zenkonzo eziyi-blue kuzokuthi ababamba amasiko abapheka amatshwala okugeshwa khona amakhuba bazila ngezigqoko ezimnyama so lapho kulamathambo abantu labo kathi wena nxa umuntu ombangazwe uyabe usungena njani emathazeni omuntu wena wabulala umuntu umuntu usebonakela amathambo akhe yekela abakibo bayekwenza imikhuwo yabo ngabe mazi lapho alele khona.
Khumalo, ngena phela kwezamasiko khonapho.
Ye mina lokhu engimi khonapho ukuthi hhayi xa umuntu wabonakala ukuthi wawela ngathi indawo leyo kayihlonitshwe enjengoba wawela elizweni lakhe nangesikhathi sokuphitiphiteko segugurawundi akuhlonitshwe lezo zindawo ngoba abantu abawayo bebulawa igugurawundi baningi kakhulu njalo ukuthi kubonakale ukuthi siyabahlonipha kakuye kwenziwa lawo masiko ezindaweni zonezo abantu laba abawela khona kunanzelelwe futhi ukuthi asidingi ukuthi kuze kuqine kuxatshanwa kumbe kukhuliswana kubi kodwa abantu abayekhonza kulezi zindawo bazenze zike ngcwele zike zindawo ezihloniphekayo.
So ke nxa sokubanjwa-ke khonokho Mankomo, kodwa vele singathi emathanjeni lapha kungani kuyazila phela ukuthi abanjwe akuqedise khonapho.
Hayi kathanti abantu abafa ngegupura unde impi yayisiphelile kwa abantu abesebebulalana babengabantu abasebebulalana bodwa ukuthi ngibulala umuntu akazivani mina ngingusivani umuntu abe kujeje nxa kufe umfowethu ngibe kwazi ukuthi wafela laphana ngesikhathi segugura unde bamukalela laphana amathambakele abengikwazi ukuthi indawo yakhe yileyana lapho ajikelwa khona wabulawelwa khona ngokuthi impi yayisiphelile.
Vala Khumalo, vala ngamafutshane bakho.
Ngiyakwazi kakhulu ukuthi abantu laba abafa ngesikhathi segugurawundi kwakungemva kwempi kodwa impi ngendlela elokhu isaqhubeka njengalokhu uhulumende elokhu esala ukuthi wabulala abantu ngabomo noma wabulala abantu so ngaleyo ndlela-ke akuphathwe ngaleyo ndlela ukuthi nxa sokusiba bona abakhulu sebesithi abantu kabangcwadi kodwa abaphinde bangcwabe mbe bangcwabe amadambo kodwa kabangcwabe amadambo ngaleyo ndlela yokuthi indawo lezo zihlonitshwe uhulumende nxa abona ukuthi aphathise ahamba ayefaka izinsika kubhala lawo mabizo kulezo nsika ukuze abantu bakhumbule ukuthi umumo owehlela abantu ikakhulu emathebeleni wawumubi kanganani.
Umnumzana Thabani Khumalo yingcwethi kwezamasiko esintu ubexoxa lenye njalo ingcwethi kwezamasiko njalo engukhansila wakobulawayo unkosikazi Shila Musonda. Kuhlelo lwabasakhulayo lamuhla ngilomnumzana Melly Dube yena ongapha eMelika ose University of Minnesota. Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu, kunjani Ntunga?
Hayi siyaphila, kunjani khona ngapho ekolishini?
Hayi ekolishini siyaqhubeka, umqando nje kungathiwa sokuqalisa ukuthi kulungiselele ukuthi ungqwaqwane awe ngamandla la.
Hayi isikhathi sakhona, uthenga amabhathi anzima phela.
Sengithengile, ngithenga ingubo zodwa.
Hayi kuhle Dube, akusitshele ngezifundo ozenzayo.
Lapha eMinnesota ngikwenye i-fellowship ethiwa yi-Hubert Humphrey Fellowship. Ngiyenza izifundo e-University of Minnesota as a public policy analysis and administration. So sikhangela indlela inhlelo zikahulumende ezenziwa ngayo ezokuthuthukisa abantu nokuthi yena uhulumende usebenza njani vele nje emhlabeni wonke jikelele nxa ethuthukisa abantu. Yiziphi indlela ezisebenza kangcono esingazifunda lathi siye zisebenzisa kwawethu amazwe. Bosokusithi nje kolunye uhlangothi ngizathola ithuba lokusebenza enhlanganisweni ezimbili lapha eMelika ezenza umsebenzi ohambelana lalokho engibone ngathiwa kungangisiza nxa ngibuyela eZimbabwe ngisiyasebenzela ukuthuthukisa uzwe.
Kuyini ongathi kubalulekile okumqoka osukufundile nge-public policy?
Yindlela yokuphatheka kwabantu, ukuthi abantu kumele baphatheke kanjani ekwenzeni inhlelo zokubathuthukisa. Thina eZimbabwe ukuthi sikhulele phakathi kokuphathwa loklubhu, kokuphathwa kakubi nguhulumende okhona, asikaze sithole uhulumende kumbe indlela yokuthi ngathi siphatheke kakuhle enhlelweni zokusithuthukisa. Lathi senelisa ukuthi imbono lathi la esinayo ifake ingene enhlelweni zikahulumende, njalo silandelele ukwethulwa kwalezo nhlelo, njalo sithole yonke i-information kumbe ngathi imbiko ehambelana kumbe phathelane lenhlelo zikahulumende eliqiniso njalo esobala, ukwenzela ukuthi lathi sibekwazi ukuthi izimali esizibhadala sithi ngama-tax awokuthi uhulumende asethulele inhlelo ezithiyeneyo zisetshenziswa njani.
Ziphela nini izifundo zakho?
Izifundo zami lezi ziphela ngoJuni next year, so zithatha 10 months.
Kuyini okusilelayo okungaphakamisa uzulu weZimbabwe kundaba uhulumende aqhuba ngayo inhlelo zikaZulu osukubonile ongathi uphenduka ekhaya ufika ukuthi hayi bakithi lapha ngali kuhambisa kanje?
Esengikuboni lokwakuqala ikuphatheka kwama-institutions awezifundo zaphezulu engathi ngama-universities ukuthi ayaphatheka na ekuhlaziyeni inhlupho ezikhona emphakathini, ukuthi akhangelisise ukuthi kanti kambe nxa sikhuluma engxenye ngokuthi elupane ezikolo kulamatitshala angasuki elupane afundisa abantwana bakhona, uhlupho kuyini sibi sibili kuhulumende wethu? Ziphatheke lezo institutions ezifanana nama-universities nazo zithi input ziyifake eyazi imbono ekuthini into enjalo ingalungisiswa njani. Okunye njalo enginanzelelayo ukuthi abantu umphakathi walapha uyalandela kakhulu engathi ngamaphepha ndaba le news uyathola, ngoba i-society yangkhona kumbe ngathi umphakathi wakhona uyavumela ukuthi abantu bathole information yonke ngokwenziwa ngohulumende bawo. So zona lezo ngezinye zezinto eziqakathekileyo ukuthi nxa kulama-institutions kumbe kulezinhlanganiso ezilolwazi nanxa zingasoma-university zingama-research organizations, zona eyazi imbono iyangena na and iyaphuhlisa na kumbe iyanonisa kumbe iyajulisa ngathi imbono zikahulumende lenhlelo zikahulumende, njalo abantu labo abayibo abalazo lezo nhlupho bayathola na ithuba lokuthi bakhulume ngalezo nhlupho bekhululekile, njalo balandelele ukuthi kanti kambe vele uhulumende yena wenzani. Ngathi yikho okumqoka kakhulukazi ekwenziweni kwenhlelo zokuthuthukisa uzulu esengibonile.
Hayi isikhathi kasisavumi Dube, bekukuhle kuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyabavalelisa abalaleli.
Lobe kungumnumzana Melly Dube ongapha eMelika okwamanje e-University of Minnesota. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lo ngumsakazo wenu, umsakazo we Studio 7 osakaza ungapha eMelika, Voice of America ese Washington DC. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo ovuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Fundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli abasilandela iviki langeviki belaleli lizwi likaNkulunkulu elibaduduzayo.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla sikhangele kwabaseRoma ichapter nga 8 ivesi isuka ku 14 ithi yona ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu ngabantwana bakaNkulunkulu lamukeliswanga umoya wobugqili ukuba libuye lezale kodwa lamukeliswe umoya wobuntwana esimemeza ngawo sisithi aba baba. Ngalokhu ke umoya kaNkulunkulu uqobo ofakaza kanye lo moya wethu ukuba singabantwana bakaNkulunkulu. Nanzelela ukuthi isizathu abantu abaningi abayenza ukuba ukholo lwabo lube lumunyu kumbe lukhanya lume indawo yinye ikuba abakwazi ukuba uNkulunkulu bamkhonze njani. Kodwa nxa sikhangela impilo kaJesu siyananzelela ukuthi eqalisa ukubhabhathizwa nguJohn ilizwi uNkulunkulu alikhulumayo lokuqala wathi yena lo yindodana yami engiyithandayo ilaleleni. Siyananzelela ukuthi ilizwi kaNkulunkulu azange lithi lo yisisebenzi sami silaleleni kumbe kazange athi lo likholwa mlaleleni kodwa wathi lo yindodana yami. Ngakho singakhangela lapha kwabaseRoma siyabona ukuthi umqondo oqakathekileyo kube ngathi indlela eyaqandwa nguJesu okumele siyilandele ukuthi waye elokudlelwane loNkulunkulu obendodana. Kazange alande uNkulunkulu njengesisebenzi, kazange alande uNkulunkulu njengomuntu okhatshana naye kodwa wamlanda njengendodana. Siyananzelela ukuthi nxa sikhangele ezimulini nxa umuntu eyindodana kutsho ukuthi uba lamanye amalungelo umuntu oyisebenzi ongeke aba lawo. Okokuqala siyananzelela ukuthi umuntu oyindodana nxa elapha egumeni ekhaya uyakwanisa ukuthi kumbe kuyini akufunayo uyakwanisa ukuthi ayekuthatha engadingi ukuthi aqale ayecela engadingi ukuthi aqale ayencenga. Ngakho abazalwana abaningi labanye abantu abangamazi uNkulunkulu ngabe siyakunanzelela kumbe sibe lesambulelo sokuba nxa singaba sidlelana lo uNkulunkulu kumbe simkhonza njengendodana kuyatshintsha ke indlela esikhonza ngayo uNkulunkulu ngenxa yokuthi siyabe singabantu asebesiba lamandla kumbe legunya lokwenza ezinye izinto ezenziwa kuphela umuntu oyindodana. Ngiyananzelela ukuba uJesu nxa nika nje imizekelo isemlutshwana ukuba sihlangana loJesu edinga ukudla wathola ke isihlahla lesi se-fig tree wasesithi kiso mfuna ukudla wasithi ukuthi umkhiwa lwana kwawungalazithelo. Siyambona ewuthuka umkhiwa lwana bathi bephenduka ngelanga elilandelayo wawufica usuwomile kutho ukuthi wayelamanye amandla ayesiba lawo avela kuba bakhe njengendodana eyayimenza ukuthi enze ezinye izinto ezingenziwa kuphela ngoba bakhe. Njalo siyakhumbula ukuthi uJesu wathi phakathi komkhumbi kwabuya isivunguzane savunguza umkhumbulwana simuza uJesu ememeza ekhuluma lesivunguzane sithi thula wena sivunguzane. Ngakho bamangala abafundi bakhe bebona isivunguzane sithula kuthi ukuthi wakhuluma njengendodana kaNkulunkulu wenza izinto uNkulunkulu akwanisa ukuthi ezenze ngoba bagcina besithi hawu kanti lo mkhathi uyamlalela kuthi ukuthi wayesethethe isigaba sakhe sokuba indodana. Njalo singathatha isigaba sokuthi sikhonze uNkulunkulu njengendodana siyananzelela ukuthi umthandazo wethu uyatshintsha. Siyazi ukuthi uNkulunkulu kasomuntu ongavumeti evuka kusasethi into elana bengutshele yona bengizisomela. Siyazi ukuthi ilizwi lakhe lokho elikutshoyo lime kuze kube naphakathi. Nxa thina sizindodana zakhe uNkulunkulu siza sithembe ilizwi lakhe. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu abe lazi ilizwi likaNkulunkulu abezazi izithembiso uNkulunkulu alazo ezimumethwe ilizwi lakhe. Ungathandabuzi, ungacabangeli, ungezwa ngabanye abantu kodwa kumele kumele uzingenele wena elizwini likaNkulunkulu ulibale ulizwisise lingene phakathi kwakho uzazike iziphembiso zikababakho.
Siyakuzwa mfundisi, akuyigqibe ngomthandazo ubabeke enkosini abadabukileyo labo bonke abasosizini ngosuku lwalamhlanje.
Baba wethu sezulwini, siza kuwe silegunya ukuba uNkulunkulu wena ngobaba wethu. Nakho siletha wonke umuntu olaleleyo namhlanje kusihlwa. Siletha abantwana omame, siletha obaba, amakhehle emakhaya, izintombazana. Siletha wonke umuntu abagulayo, siletha uNkulunkulu abadibheni izingqondo. Siletha abakhokheli abasezigabeni ezehlukeneyo. Ukuba namhlanje siza kuwe njengabantu bakho uNkulunkulu sisize emimeni yethu leyo yonke ehlukeneyo. Ungenele wena ngamandla akho, ungeneleke wena uNkulunkulu okwanisa ukulungisa uqondisa izinto. Siyathandazela wonke umuntu olaleleyo njalo okholwayo ukuba wena uyaphila. Uba basize uNkulunkulu, baphilise, ubavakatshele, bekubone ukuba kunesandla sakho esebenza phakathi kwabo. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Asibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu balaleli.
Veli lalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo uvuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Sile temba libusisekile emakhaya ngompalo ebesi uphiwa ngumfundisi useni Sibanda. Umoya uyavuma ingoma kaNkosi kaNdlovu yeqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kungesonto silethemba libusisekile. Singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke impi yomdeni phakathi kwamalunga ezanu PF amabili athi umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Emerson Mnangagwa. Inqwethi kwezenotho zithi uhulumende wezanu PF kazimiselanga ukulwisana lobuyanga. Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.